kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbongi, kanye lokunenginengi, lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeleli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNqindi Leraton Dlovu, kwezembali yakoBulawayo laseMatabeleland as a whole, kuzabe kulobaba uPhathisanyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakoBulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kulamthanthani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule zip lining kwabathanda i-adventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona eyosiwayo i-braai, kuzabe kukhona le phekwa ngamabhodi ethu esintu, sizabe silenhloko, amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele, unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, i-art and craft. Lokhu sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism, eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokhu kwangena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana imdeni, omunye ulumunyule, noma kuliwa kuthokoza omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zobunzima lobo. Khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism, eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi eMatabeleland, le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.